Ingcwethi kwezombusazwe zithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ukungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni. Kodwa abakubandla leZANU-PF kabaphumela egcekeni ngomuntu abazamfaka esikhundleni lesi kungakafiki ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028. Umongameli Mnangagwa ubikele uZulu ngolwesine ukuthi usefuna ukuyaphungula, ngakho-ke amalunga ebandla elibusayo sokumele elungiselele ukhetha ozancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi kusobala ukuba uChiwenga uzangena esikhundleni sikaMnangagwa.
Kangiboni ukuthi ukhona omunye umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kukavice president okhona. Amandla ibutho liqinile okwamanje, laba abasesibuthweni kakhulu banamandla amakhulu. Ngakho-ke ngibona sengathi vele kakula mpikiswano engako. Labalezifiso ngibona bazazithoba izifiso zabo vele okhona ngovice president uChiwenga. Nguye ngimbona ezangena laphana esihlalweni umongameli nxa engasaqhubeka esiya phambili.
Ziningi ingcwethi zombusazwe ezilombono onjengokaNcube loba ezinye zisithi ozathatha isikhundla lesi ngumuntu odlelana loMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi kunzima ukusho ukuthi umuntu ongathatha intambo kuMnangagwa kungabe kungubani ngokwebizo lakhe. Kodwa umuntu ozathatha intambo kuzabe kungulowo muntu onguvuma zonke kuye uMnangagwa, acabanga ukuthi even angaphuma esikhundleni lowo muntu uzakwenza ngendlela yokuthi yena agcineke kumbe ahlale akhululeke. Angithi siyazi ukuthi uMgabe uthe nxa esephumile wadliswa imbuya ngoluthi njalo uthithwe yilaba kade bekwenye i-faction. Kutho ukuthi kuzafuneka umuntu oku-faction yakhe uMnangagwa ukuthi athathe intambo. Kodwa kusho ukuthi kuzabe kulezi vumelwano ezenziweyo. Njengoba kule zinto zabogugu rawundi ezihluphayo lani, kuzakhangela umuntu ozafuna ukuthi kuvinjwe khonokho, even ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa ngaleyo ndlela. So asoze kube ngumuntu ozafakwa ngokuthi uzalungisa umnotho owelizwe, kodwa kuzaba ngumuntu ozagcina ifemili ekaMnangagwa ngendlela abangabe beyifuna. Kulobungozi ke futhi ngoba sekulabantu abakhe abakhona khona phana, kutho ukuthi indaba ingaqala khonapho, kungangena ngoba umntanakhe. Kodwa engicabanga ukuthi iningi izini leli kuzanayo leli kuvuma.
Abakubandla leZANU-PF bathi okwamanje wonke umuntu olilunga lebandla leli ulakho ukungena esikhundleni lesi. Umnumzana Bhilivi Gawule uyakusekela lokhu.
Yena upresident uMnangagwa ngokwakhe ukhulumile, amazwi akhe ukhuluma isibili ekhuluma ngokusekele kwisisekelo sombuso weZANU-PF. Uthe yena uzatshiya nxa isikhathi sesifikile sokuthi atshiye ithemu leli lesibili seliyithemu lakhe lokugcina. Usesiyaphumula. Esephumula nje, yena wayekhethiwe yiCongress ukuba ngupresident wephathi. Ngakho-ke, iphathi izahlala izathi kuCongress ebuyayo ikhethe njalo omunye ozathatha izintambo ngemva kwakhe. Ozathatha izintambo kuye ozavela ephathini, iphathi yezakhe. Kuvele Gibbs okuthi sithi abantu bethi hayi kunjani, kuzabanjani, kuzabanjani. Khonoko kuzakwenziwa yiphathi yikho, kodwa konke kuphuma ephathini kwenziwa yiphathi. Ngathi sikhangelele lokhu kuphuma okunye, kodwa-ke sikhangelele kunoko ukuthi iphathi izakwenza khonoko ekufaneleyo ukuthi ithi nxa sokufike khonaphana yenze njengenjwayelo ikhethe umongameli womhlangano ozakuba njalo ngumongameli nxa sesithe sathatha langapha ku-government ibe nguye umongameli welizwe. Ngokunjalo silandela isisekelo sombuso, akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu oyedwa kumbe ababili kumbe abangani, hathi kwenziwa ngumhlangano weZANU-PF uhlale waba yiCongress.
Umele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende umnumzana Joseph Juma uthi laye uyasifuna isikhundla lesi.
Ngilayo ikhabetisika leyo ukuthi wena ngingaliqhubisa izinto ezikufikele sephambili. So sibaningi kakhulu okukhona kuzokhethwa nje oyedwa onguyozenjani ozasekela ubana abe ngumongameli welizwe lethu.
UMnangagwa wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukugenqulwa libutho okwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Wakhethwa kabili emhlanganweni yeCongress ukuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF.